Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 28 kuNtulikazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Xa sikhangela lesi sicelo sitshengisa kamhlophe ukuthi uhulumende akasimiseli njalo kalungiselela ngalutho ngendaba yokufunda isikolo. Abazali baphakathi kwesimo esinzima, leyo mali kakhesi bazayithola yokuthi bancedise uhulumende.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi ziyasekela ukuqiniswa kwenhlelo zokumelana le-COVID-19 kodwa zisola uhulumende ngokuqinisa elokuthi izikolo zivulwe zona zingakalungeli ukuvikela abafundi lababalisi.
Kulabantu abayenza amabhizinisi atshiyeneyo abayenzela imali kuhle kakhulu, even nxa umubona lo uthi bakhona abantu abayenza ezenjiwayo landani, imali iyatholakala sibi xa kuthe sacela kulabo abangancedi.
Abebandla leZANU-PF sebebumbe ikomiti yokudingela ibandla leli izigidi lezigidi zamadola eMelika eyokusebenzisa kunhlelo zokukhankasela ukhetho oluzayo. Umthethwandaba waphezulu kweleBotswana usudlulisele phambili udaba lweziphepheli zeZimbabwe ezilusa ukuthi zingaphindiselwa ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende useqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe phansi kweziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-level 4 lockdown. Leli nyathelo elamukelwe izakhamizi zakoBulawayo zisekela ukuqiniswa kwenhlelo zokuvikela ukumemetheka nokuthelelwana kwaleli gcikwane. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Uhulumende uthi kodwa ilizwe kalilungele ukuvulwa kwezikolo njalo abazali ukuba bamncedise ekuthengeni impahla yokuzivikela ku-COVID-19. Lokhu sekuhle kwadala ukuba uZulu wathandabuze ukuzilungiselela kukahulumende okuphathelane lokuvulwa kwezikolo. Umnumzana Ambrose Sivindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association iBupra, uthi kuqondile ukuba ilizwe liqhubeke nge-lockdown.
Lokho sibona ngathi kuqondile ngoba singakhangela inombolo ziqansile sibe kangaka ezabantu abahlaselwa ngolomkhuhlane. Lokho kuyatshengisa ukuthi umuma awukalungi, awukafiki esibayeni sokuthi abantu bazihlayele. So ke siyakhuthaza izakhamizi zisihlonipha khonokho sokufakiwe, sinanzele ukuthi social distancing siyayihlonipha. Abamasu siwagqoke ngendlela efanele siwagqoke ngayo, sivale imilomo, sivale amakhala, siqhubeke futhi sisebenzisane sanitizer, sigezele izandla zethu ngesepa amanzi agijimayo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mlandu Ncube, umsekeli kameya wakoBulawayo, okhuthaza abantu ukuthi bathathe ithuba leli ukuyahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Kunzima ngoba i-lockdown isidluliselwe phambili bantu bakithi. Lokhu kungenxa yokubana inani labantu abathola lo mkhuhlane lababhubhayo liyakhwela, kumele abantu bezame sibili ukuzinakekela. Njalo sithanda ukubonga, siyababona selabantu bakoBulawayo bahamba endaweni lapho okumele bethole khona umuthi lo kuthiwa i-vaccine, kodwa bazosibekezelela ngoba bayazi ukubana lo mkhuhlane labomongikazi awubasizanga. La uyababamba, so kwezinye indawo bazathola kulezisebenzi ezilutshwana, ezinye zakhona vele bayabevele sebebanjelwe umkhuhlane.
Unkosikazi Hlengiwe Dube, isakhamuzi sakoBulawayo, ukhuthaza uhulumende ukuthi azame ukuthuthukisa uhlelo lokuhlaba amajekiseni ngokwengezelela izisebenzi zempilakahle.
Icebo lokuthi i-lockdown iqhubekele phambili liqondile, kodwa kumele sibekwazi ukuthi nxa kuvaliwe kunje lokuhlaba ama-vaccines akuye kubanga eliphezulu kakhulu. Kuma xa sikhangele khathesi inani labantu abahlabayo ema-clinics lilutshwane kakhulu, kuyeko lokho kuthathwa ama-100 lama-80 wona lawa kumbe ama-200. Ngibona ngani uhulumende kufanele athathe abongaba ku-military kanye laba-retired ukuze bazoncedisa ukuhlaba uzulu wonke ngesikhathi sona lesi se-vaccination program.
Unkosikazi Monica Mutsangwa, umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko, uchaze ukuba ngesikhathi ilizwe liqhubeka livaliwe, izikolo kumele zilungele ukuvula, njalo uhulumende ucela uncedo kubazali babafundi ekuthengeni impahla zokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokunye okungabe kudingakala ezikolo. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, umnumzana Themba kuye moyo, uthi lokhu kuveza ukuba uhulumende kalungelanga ukuvulwa kwezikolo.
Siyilokudana masisizwa uhulumende ekhuluma ngokulungiselela ukuvulwa kwezikolo, kodwa inxusa abazali ukuba bamncedise kuzidingo zokuvikela abantwana nababalisi ku-COVID. Nasikhangela lesi sicelo kusitshengisa kamhlophe ukuthi uhulumende kakasimiseli njalo kalungiselelanga lutho ngendaba yokuvula izikolo. Abazali baphakathi kwesimo esinzima. Leyo mali kathesi bazayithola phi yokuthi bancedise uhulumende?
Imigoqo eyafakwayo ukuba kula kuhamba usiya kwelinye idolobho, ukuvalwa kwemibuthano ngaphandle kwezimfa ezivunyelwe abantu abangamachumi amathathu i-30, kanye lesiqondiso sokwalela abantu ukuhamba-hamba ngesikhathi esidaliweyo i-curfew eqala ngemva kwehola lesithupha ntambama u-6:30 isiyaphela ngehola lesithupha ekuseni u-6:00 iyaqhubekela phambili. Kodwa uhulumende usethe uzavula umngcele e-Victoria Falls kanye likazungula kuzethekeli ezihlatshiweyo ngokugcweleyo ijekiseni epha umzimba amasotsha okumelana le-COVID-19. Lokhu kungemva kokuba ugatsha olubona ngezokwethekelelwa lucelile ukuba luvule ngemva kokuvala imingcele yonke ngenyanga kaZibandlela lonyaka kuzanywa ukwehlisa ukumemetheka komkhuhlane lo. Idolobho le-Victoria Falls ngelokuqala ukuba libe lesilinganiso esiphose sifike kumachumi athoba minwembili ekhulwini, i-77% sezakhamizi esezihlatshiwe ijekiseni e-COVID-19 vaccine. Kuphetha usuku lwayizolo, abantu akade sebehlabe ijekiseni yokuqala besebengaphezu kwesigidi lengxenye i-1,522,150, kuthi asebehlabe ngokugcweleyo sebephosa bafike kunkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa i-694,685. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukusenjalo, izakhamizi zaseGwanda sezikhuthazwe ukuba zilandele iziqondiso zokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi lomkhuhlane usifidla ubhedu ubulala abantu abaningi njalo umemetheka ngesiqubo. Okwamanje, abedlula amakhulu ayisithupha abahlaselwe yileli gciwane esiqondeni seGwanda. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Usikomiti wesiqindi seGwanda njalo engumgcini sihlalo wekomiti emelana lengozi, Mnumzana Thulani Moyo, uthi baqhubela umkhankaso ngoba bekhathazekile ngenani labantu abahlaselwe ngomkhuhlane we-COVID-19 eGwanda. Umoyo uthi babhode bekhuthaza uZulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwalo mkhuhlane.
Namhlanje sikubone kufanele ukubana sibaxhase sikungene phakathi komuzi wethu weGwanda, sikhuluma nomuntu wonke nje sibakhuthaza ukubana asihlonipheni esikufundiswayo ukwenzela ukuthi sivikele ukumemetheka kwe-COVID-19 esesibone ngani isimemetheke ngesibanga esiphezulu khona lapha phakathi komuzi wethu eGwanda.
Umoya uthi okunye sokudale ukumemetheka kwalo mkhuhlane ngamandla ikubuthana kwabantu ezililweni bengalandeli iziqondiso zikahulumende ezivumela ukubuthana kwabantu abangamachumi amathathu kuphela.
Ngakho siyacela kakhulu abantu ukubana bazwisise ukuthi isintu sethu besisitsho sibili ukuthi sihambe siyebamba abantu izandla, kodwa ngenxa yobhubhane esiphakathi kwalo kusamele sonke sithedeleni emuva sinike abaqondana lomufi ithuba lokubana ziyesebenza umsebenzi wokuphelekezela oyabe sethe wabhubha ngaleso sikhathi.
Osaphethe isihlalo sokukhulumela amapholisa ezansi emandebeleni usayijeni Thando Lonke Simoyo uthi amapholisa kasoze athandabuza ukubopha izephulamthetho.
Sesiqinise umthetho wogubhane lwe-COVID-19. sinanzelela ukuthi uZulu uyalandela izixwayiso ezalethwa lugatsha lwezempila kahle. Sizaqhubeka njengamapolisa eMathebeleland South siloko sikhankasa ukuthi abantu abavikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19 ngokuthatha izixwayiso ezivela kuhulumende.
UZulu kuthazwa ukuthi agqoke ama-mask engasondelelani njalo ahlatshwe ijekiseni ye-COVID ukuze avikeleke kulo mkhuhlane. Okwamanje abahlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 ezansi emandebeleni sebefika phose enkulungwane lamakhulu amane 1395 kuthi abangamathuma ezikhombisa lambili 72 sebebulewile umkhuhlane selokhu kuqale yonale inyanga kaNtulikazi. Abedlula enkulungwane ezingamathuma ezikhombisa 74906 sebehlatshwe ijekiseni yokuqala ye-COVID-19 kwathi abazinkulungwane ezingamathumi amathathu 30,857 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Selokhu sikudaba lwe-COVID-19, intatheli zindaba ezisakhulayo zeZimbabwe zithi zikhathazekile ngokukhuphuka kwenani labantu abakumsebenzi wokwethulwa kwezindaba asebegula lokubulawa yi-coronavirus elizweni. Isikhulumeli senhlanganiso emela amalungelo intatheli zindaba ezisakhulayo e-Young Journalists Association, uLeopold Mnende, uthi ngezinye zezikhathi kuba nzima ukulandela zonke iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19 lapho besebenza. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, asizweni ingxoxo ayiqhubelo Mike Hove we-Studio 7.
Esiwubona ngenani labantu ababanjwa igciwane ele-COVID-19, ukuthi sikhayele amanye amazwe inani leZimbabwe lingani lincane. Lokhu akutsho ukuthi igciwane leli aligcwalanga njalo alikho endaweni eziningi, kodwa akutsho ukuthi uhulumende wethu ikenelisi ukuhlola igciwane leli ebantwini abaningi. Singakhayelisisa abantu abangafiki 5,000 bahlolwa ngelanga, kodwa singakhayela amazwe anjengabo South Africa akwazi ukuthola ukuthi kuhlolwa abantu abafika 30,000. So okugcina kusenzakala ukuthi thina inani lethu labantu abatholwa bele gciwane leli bagcina
Mnende, elizweni sekubhubhe abantu abakumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba abaningi bebulawa ileli gcikwane. Njengosakhulayo okumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba, ukubona njani lokho?
Lalo lokhu kuyasethusa thina njengabasakhulayo. Uhle utshengise ukuthi umsebenzi lo loba uqakathekile, unzima njalo ule ngozi yokufa ikakhulu esikhathini lesi ese-COVID-19. Of course sisiya phambili sikhulekela ukuthi inani labantu abatshonayo elizweni lehle, inani lentatheli zindaba ezibanjwa igcikwane leli lalo lehle, ngoba sitshona sikubona sebesikhuluma labo sisebenza labo bekhuluma sibili abanye bethu ukuthi hayi sembanjwe igcikwane leli, esinika layo imbono yokuzinakekela ukuze lathi singabambi igcikwane leli.
Abantu abakumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba, kulula na ukuhlonipha imithetho ejonge ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19?
Ukuhlonipha enye imithetho e-COVID-19 kungaba lula, kodwa umthetho wokuminyana yiwo ongani unzima. Kwezinye izikhathi indaba ebisendaweni encane kakhulu. Nginganika umfanekiso kamongameli. Umongameli nxa ekhuluma iyabeme endaweni eyodwa, intatheli zindaba ziyabe zifika kumbe amathumi amabili, okutsho ukuthi nxa ume khatshana lo mongameli awusoze uthole lutho. Ekugcineni sigcina sikubona ukuthi intatheli zindaba zigcina ziminyana endaweni eyodwa, zizama ukuthola umfanekiso kumbe ividiyo ziseduze kwakhe, sigcina sesengozini yokunikana igciwane leli le-COVID-19 nxa kulo yedombe abaningi abale gciwane leli bagcina benika abanye.
Liyathola na impahla eneleyo efunakalayo ukuzivikela ku-COVID-19?
Kukalutshwane ukuthi kukhulunywe ngempahla zentatheli zindaba. Thola kule mpahla kumbe zabomongikazi, zabodokotela, zamapholisa, zamasosha ezizabo bona abakuhulumente, kodwa angikezwa bekhuluma ngempahla zentatheli zindaba. Intatheli zindaba siyazidingela thina impahla, and impahla esizigqokayo kumbe impahla esilazo asizompahla esingathina ziyasiviyela kugcikwane le ama hand sanitizer aphinda abe malutshwane kakhulu ukuthi vele asitshona sengozini amabandla entertain izindaba afana nabo Media Institute of Southern Africa le Zimbabwe Union of Journalists aseke azama kodwa azama lawo afika esikhathini sokuthi abe sesihluleka
hayi isikhathi sesihluleka ngumangoyi Monende qeba le ingxoxo
ngiphetha ngathi uhulumende ngihlanganisela umongameli lephalamende nxa sesifikile isikhathi sokuthi balamazwi abafuna eniwe uZulu zintatheli izindaba bengazama ngazo zonke indlela ukuthi besebenzise ubulembu benganika intatheli izindaba okuthiwa yifeed ukuthi thina sisebenzise ama-platform ethu sisebenzisa ifeed eyodwa yena leyo kodwa singani siyayishiya kulothi sonke siyebuthana endaweni eyodwa okusisa engozini kodwa okwakhathesi akukabi khona lokho kungenza umsebenzi wethu ube lula senelise even ukusebenzela emakhaya.
Lo nguLeopold Monende, isikhulumeli senhlanganiso ye-Young Journalists Association. Ubexoxa ecingweni lo Mike Hove we-Studio 7 eseHarare. UMongameli Emmerson Mnangagwa usebumbe ikomiti ezakhokhelwa ngusomabhizimusi uMnumzana Philip Chiyangwa ukuthi idingele ibandla labo leZANU-PF izigidi lezigidi zemali yamadola eMelika eyokusebenzisa kunhlelo zokukhankasela ukhetho luka-2023. Lokhu kuvezwe isiphathamandla sebandla leZANU-PF okuyiso esizahola likomiti uMnumzana Patrick Chinamasa emhlanganweni lentatheli zindaba namhla eHarare. UMnumzana Chiyangwa utshele iStudio 7 ukuthi ikomiti le ilakho ukuthola imali efika isigidi esilamachumi amane amadola $140 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lelunga laleli bandla uMnumzana Belief Gawule yena othi bazilindele lezinhlelo ezigabeni.
Kwenza njengomhlangano wezanu-PF ekwenzeni khonokho siyabe sisenza ukuthi sincediseke imali idingwe enhlelweni ezinjengazenezi njalo isikhathi akulanto embi ngakhonokho kumele kusetshenzwe even lanxa kuyisikhathi senezi esinjengalomu dingwe kwezinye izikhwama kwabanye abangasincedisa ngoba uhulumende engalayo ipati singalayo imali naleyo.
Lina njengesigaba kukhona lani elizakwenza kuzabuya lesigabeni?
Uhlelo lolu sithandekile nxa lusenziwa luyalusehla lusiya khona ngale ezigabeni kuma-provinces abantu nxa kudingwa imali lezi kuyabe kuhlehlwa kusiya konakale kuma-provinces kuthi laba abasincedisayo labo bebe yibo abafaka imali. Ukhumbule phela kulabantu abayenza amabhizinisi atshiyeneyo abayenzela imali kuhle kakhulu even lanxa umubona lo unje bakhona abantu abayenza ezenjiwayo landi imali iyatholakala sibi xa kuthe sacela kulabo abangasincedisa.
Sesikhangela zona inhlelo zokhetho lezi okumele zilungiselelwe imali ungathi ziqhubeka kuhle yini?
Inhlelo zithandekile ziphanjaniswa nje umubona lo we-COVID kungazi umumo we-COVID ngabe ngithi inhlelo zonke kodwa but kukhona sithandekile esikwenza njengoba singamanga lanxa sisebenza sinanzelela nje njengomhlangano ukuthi kule corona i-corona landela imiyalo nale World Health Organization ukuthi abantu basanitize begeze izandla benze yonke into. I-corona le sikhuluma ngayo ithandekile igcwele konke le maphandleni sikhona izikhona siliyamemetheka sili corona ngokunjalo sisebenza siphakathi kwawomumo nalo mubi kakhulu we-corona. Siqale yiko ukulungisa ama-structure yiko okwenziwayo okwakathesi ukulungisa ama-structure siphakathi kohlelo lwakhona lokulungisa ama-structures ngoba siqale khona kuma-cells kathesi sesiphutshile sesiya kuma-district ubumbe ama-district kuma-wards lapha sisuka kuma-wards sesiya kumlungiseni i-province singasuka ku-province okusiya kulungiswa amalunga e-central committee. Yilo hlelo olokuqhubeka luhamba umhlangano uyayidinga sikhulu kakhulu imali ukuthi iqhube wonke umsebenzi wonalo engiwubalayo.
UMnumzana Kembo Mohati uthi iZANU-PF ngedlula amavoti ayi 5 million. Ubona lokho kusenzakala yini kumbe abantu abathi umnotho suwile sebengavotela amanye amabandla?
Hayi kakhulu uqinisile kakhulu uKembo Mohati ngakhonoko umbono wakhe ukuthi singedlulisa esikukhangelele ukuthi singakuthola ngamavoti. Ngoma abantu beZimbabwe kade sebekhangela so zithuta zabantu njalo umumo nalo we-corona abawetshisa uhulumende ukhumbula umumo we-corona umkhuhlane we-corona wavela emakhiweni khona ngayo ngako lo mkhuhlane wamakhiwa okuthi thina asinanila kodwa ususipanisha nje umumo nalowo njengoba thina kade zama ukuthi inhlelo zethu zisihlombuluke kodwa i-corona yasitshayelela phansi abantu bakunanzelela khona ukuthi asokwehluleka kwakhulumende ikwehlulekiswa ngumumo we-corona okukhona okungasho kwezimbabwe kuphela okwamazwe wonke jikeleza umhlaba
lo mnumzana Belief Gawule ilunga lebandla lezanu PF esixoxelayo esetsholotsho Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela owenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amapolisa awe-Utah Highway Patrol kwele Melika abika ukubana kulabantu abayisikhombisa abafileyo engozini yokungqikelana kwezimoto ezingamashumi amabili. Ebangelwe yisabunzane esesenzisa le ngozi yenzakale kumgwaqo omkhulu we-Interstate 15 edolobheni leKhanush esigabeni se-Utah. Inani laseletholakale kwele COVID-19 ezigabeni ezithiyeneyo zeMelika libifa libonakala liqansa okwamagama akunyanga lisanda kwedlula, ikakhulu abafunyanwa belo mkhakha omutsha we-Delta variant. Kubika wekolejini Johns Hopkins University yaseMelika. Amabalinkambuza kubhelwane bele-China lamanye amazwe omhlaba uWang Yi uhlangane lomsekeli kanobhala wezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uWendy Sherman ngoMvulo. Lokho kulokufuthelana phakathi kwele Melika neChina endaweni zokuthengiselana lokunye. Umsekeli kanobhala wezimvulo wele Melika omutsha u-Eli Ratner ufungiswe ukuqala umsebenzi wokusemthethweni ngesonto. Lokhu kwenziwe ngumntasentambo wakhe uLloyd Austin bephakathi kwenzuka ngeChina belubhekise kwelesingapore. Amasotsha wele-Tunisia abikwa ngokugombolozele isakhiwo kwedlalo lephalamende kulelo lizwe evimba abantu okungena kiso ngemva kokuba umongameli Kassim Saied ebike ukubana usexotshwe umsebenziso kahulumende uHichem Mechichi kanye lokumisa umsebenzi ngamalunga wonke edlalo lephalamende okwenyanga yonke. Amabandla ezombi sazeyaphikisayo kukhaza leli ngathelo njengesenzo sokubhenqula ibuso ikhulu. Abana bechacha bokholo lwesiislamu abalwisa kwele Nigeria baziwa sebekhulule abafundi abangamashumi amabili latholakala ngomlimi ngo-2008 phakathi kwabalikhulu lamashumi amabili ehamba ngomfundi ababathumbe ukhaliseni ayenalenyanga esikoleni esebritain Baptist High School esesidolobheni elinganabatho yilizwe elezimisha. Abazali balaba bantwana bathi balethemba lokubana bazokhululwa bonke abaseleyo kusukwana ezilandelayo. Umongameli Filipe Nyusi wakwele Mozambique wamkele ngenjabulo ukuthunyelwa kwamasotsha ezoncedisa ukuzivikela elizweni okwenziwa isigaba sakhe seCabo Delgado esinenyakatho yelizwe. Amalunga ehlanganiso mele namazwe angezansi wezwekazi le-Afrika i-Southern African Development Community SADC avumelene ukuncedisa ele-Mozambique ngamasotsha nangezikhali zomvikela. Uhulumende wele Mali ubika ukubana undoda ozame ukugwaza osaphethe isikhundla sokuba nomongameli walelo lizwe uKemela Sindikoita ngeviki edluleyo usefile ngesikhathi evalelwe ngabezomvikela. Umbiko wethule ngabezomvikela ubiza ukubana undoda ukhulelwe ngumkhuhlane ngesikhathi icala lakhe lisahlelisiwe.
Umthethandaba waphezulu kwele Botswana usudlulisele phambili udaba lweziphepheli zeZimbabwe ezilwisa ukuthi zingaphindiselwa ekhaya. Iziphepheli ezinhlanu zahambisa uhulumende weBotswana imithethwandaba zesithi akumelanga zibuyiselwe eZimbabwe ngoba zibhekane lokuhlukuluzwa zingaphindela. Intatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Umahluli emthethwandaba waphezulu eHabron umzana Michael Liburu ngolwesibili udlulisele phambili udaba luphanyekwe iziphepheli zeZimbabwe lokuthi zingaxotshwa kwele Botswana. Umthethwandaba waziswe ukuthi igqwetha elimela abahlanu beZimbabwe umzana uBonye Jonas uphathekile emzimbeni ebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. UJonas ngawucelele iziphepheli bekume kumele afake phambi komthethwandaba izathu zokuthi kungani udaba lolu kumele luqhubeke. Udaba lwesiphepheli lwaphanye kwasekudlule inyanga ezine ngemva kwesikhathi umthetho othi kumele luphanyewe ngaso. Kodwa igqwetha lithi akumelanga kulandelwe lo mthetho ngokuthi iziphepheli zazinde ukuthi urhulumente weBotswana aqede uhlelo lokubuyisela iziphepheli emuva. Njalo iziphepheli zazinike izathu ngokulobela urhulumente weBotswana ngokuthi kungani zingafisi ukubuyiselwa ekhaya, ngakho bebesalinde impendulo. Abane kwabahlanu labo ababekubutho ngakho bathi bangavalelwa entolongweni uma bengabuyela eZimbabwe. Owesihlanu wabaleka eZimbabwe ngemva kokuba ethethwe icala lokuhlamukela urhulumente lokufuna ukumgenqula. Ngemva kokuba urhulumente weBotswana eveze ungatshayi indiva isicelo sokuthi beqhubeke behlala kwelelizwe, abahlanu laba baphanyeka udaba emthethwandaba. Iziphepheli zifisa ukuthi umthethwandaba umise ukuthi zibuyiselwe ekhaya, zenelise ukuthi zihlale lomphakathi kweleBotswana kumbe zivunyelwe ukuthi ziye kwelinye ilizwe lesithathu elingayisilo Botswana kumbe iZimbabwe. UMahluli uLeburu uthi udaba lolu seluzange namhla ka-22 Mpandula lapho ukhangelelwe ukuthi igqwetha uJonas uzabe esesilile. Omunye weziphepheli ongafisanga ukuqanjwa ngegama uthi bakhangelele ukuthi udaba luqhubeke ngemva kokudluliselwa phambili ngolwesibili.
Izolo sithole indaba yethu ayisakwanisa ngokungena ngenxa yokuthi igqwetha lethu liba njengomkhuhlane we-COVID. So indaba yethu siyidlulisele phambili kuze kube mhla ka-22 September 2021. Ila kuyabe kungolwesithathu. So ayisakwanisa ngokungena izolo ngenxa yokuthi igqwetha lethu liba njengomkhuhlane we-COVID.
ELeBotswana beligcine iziphepheli zeZimbabwe eziphose zifike inkulungwane iningi labaleka ekhaya ngesikhathi sodlakela olwaqhamuka kuqhutshwa ukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka 2008. Kodwa ngemva kophenyo olwenziwa yinhlanganiso yesiphepheli e-United Nations High Commission for Refugees, iBotswana yavumelana leZimbabwe ukuthi sekuyisikhathi iziphepheli zonke ziphindele ekhaya. ELeBotswana labika ngunhlolanja nyakenye uthi iziphepheli zonke ezazikade zihlala enkambeni yeDuku seziphelelwe ngamalungelo okuba yiziphepheli ngakho kuzamele ziphindele. Igqubu lokugcina liphindelelo nyaka sekusele abalihlekana beZimbabwe enkambeni yeDuku. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabon kweleBotswana.
Iqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders selisebenza lenkampani yeBonic elungisa amakha njengengxenye yemizamo yalo eyokudinga imali. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngesikhathi kusethulwa kusemthethweni isivumelwano seqembu leHighlanders lenkampani yeBonic, isiphathamandla salenkampani uBlessings Marangwanda ukhuthaze abalandeli beqembu leBosso ukuba bathenge amakha ukuze bancede iqembu labo.
Namuhla siyatshela amasapotazi eBosso ukuthi eziBonic sesibile namaprojects lawo ukuthi ancedise iHighlanders. Bangathenga amaproducts lawo 20% of whatever they spend eyabe ihamba kuHighlanders.
Awusiko wawuqala ukuba iqembu leHighlanders libambisane lezinye inhlanganiso njengendlela yokuqokelela imali njengoba livele lisebenzisana lamankampani agocela inyaradzo i-Arnel kanye le-Sanctuary Insurance. Isikhulumeli seqembu leHighlanders uRonald Moyo uthi bazaqhubekela phambili bebambana lezinye inhlanganiso ukuze baqede udubo lwemali ababhekane lalo.
Ngibathanda ukuthi ngikhulume isitsho esijalekileyo eMandebeleni ukuthi umfula ugcwaliswa isifundana. So thina njengeqembu leHighlanders Football Club sibona lokhu esikwenza namuhla lapha kuzaphathisa kakhulu iqembu ngoba i-20% yemali ezathengiswa ngayo intolezi izabuya kwaHighlanders Football Club.
Inkampani yeBonic yenza amakha anukelelayo afafazwa ngumuntu emzimbeni, amakha okugeza kanye lawo okugcoba, njalo impahla yabo izakube yilophawu lweqembu leHighlanders. Lesi sivumelwano ngesomnyaka owodwa. Iqembu leHighlanders lilahlekelwe lusekelo lwemali ebeliluthola livela kwinkampani yeNet One nyakenye, njalo lokhu kulitshiyelisa esimeni esingamanga kuhle njengoba selingasanelisi ukubhadala abadlali iholo labo. Emavikini ayedlileyo lize lakhupha umbiko licela ukuba labo abayenelisayo balisize ngemali ngoba lona linyela indlela yokuqokelela imali kulezi nsuku. Leli qembu livame ukuthola imali ngokubhadalisa izibukeli nxa zingena enkundleni, kodwa lokhu akweneliseki kulezi nsuku njengoba umdlalo wenguqu ungavunyelwa ukudlalwa elizweni ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Nalapho-ke wadlalwa khona bekungavunyelwa izibukeli enkundleni. Ngimele iStudio 7 ngokobulawayo nginguJoseph Njanji.
silukaba lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngosithandekile mhlangano khona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.